isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwazo omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngomvulo mhla ka 13 kwengwezi 2019 igama lami nguGibbs Dube endabeni zethu namhlanje ibandla lezanupf lithi umnumzana Nelson Chamisa kumele aphume esikhundleni sikamongameli webandla le-MDC kodwa ibandla le-MDC lithi kuyamangalisa ukuthi elezanupf liyaxozela ngokwethulwe ngumthethondaba okumayelana lobukhokheli bebandla leli.
Kuyafana lokuthi umakhelwana edayi lapha ekhaya lapha kumakhelwana unkosikazilwana kayisiye nkosikazi okuzalwa nkosikazi lamakhelwana wakhe. Kangibe yimi engakhethela umakhelwana ukuthi inkosikazi lakhe kube ngubani.
Kunzima okunye okumangalisayo ukukhulisa abantwana kwele Melika. Sizalethulela umculo kaCharles Banda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalandeli bebandla leZANU-PF bathi kumele umnumzana Nelson Chamisa achiye isikhundla sikamongameli webandla leli njengalokhu okwethulwe umthethwandaba. Bathi abangeneli kulokhu okwenzakala kubandla le-MDC loba befuna ukubona uChamisa ngoba bafuna ukubona uChamisa elandela imithetho yelizwe. Umthethwandaba we-High Court usanda kwethula isinqumo esithi uChamisa kangenanga ngemfanelo esikhundleni sikamongameli webandla le-MDC akhethwa khona ngumuyi uMorgan Tsvangirai. Omunye walabo abathi uChamisa kumele aphume esikhundleni lesi kungakenziwa umhlangano omkhulu owe-Congress ngeviki ezayo ngumnumzana Joseph Juma webandla elibusayo.
Ukungena kukababa uChamisa esiya phezulu asiyonto eyaphuma ime kahle, yinto eyajijimezwayo. Angazi kumbe kwakuyikuncindezela umama uMakhubu owayemunye owayekuvice president owayekhethwe edalela iCongress yabo e-MDC yini, kumbe yikuthi zingenele yini, kumbe yikuthi yinto esifazana yini. Angazi, but khona okwenzakalayo kwenzakala ngaphandle kokomthetho webandla le-MDC. So yinto vele esingayithanda kuziwa ubana ukukhwela kwaba uChamisa esiya phezulu yinto engazange yenziwe emthethweni.
Siyabona ke kulabanye abantu abathi kukhanya ngazani ibandla le-ZANU-PF lesandla konke lokhu okwethulwe umthethwandaba. Ungathini, ungatshela abantu uthini kona?
Into emangalisayo mina yikuthi kona abantu bathanda ukuthi kona nxa kule nto emele iphume endaweni engaemthethwandabeni ngale nxa kungeke kufeza yabo sebehlele kuguqula bekuze kungabe sengiyipolitiki sebezanta yiZANU-PF. Kodwa mzukwana, nxa imthethwandaba ufake isinqumo esandleni yabo uzozithi hanti abona-ke bezule flow yelokhu nalokhu nalokhu. That's being double standard owenziwe ngabantu khonapho. Abantu kumele bevume ukuthi nxa uthe wadliwa edliwa peacefully and gracefully ukwamukele uyokhangela ubana uphamanise nga kunokuthi every time nxa kuphume impumela engahambelani lawe usuphikisana nayo. Pho wena usufana nomuntu ofuna ukungena kuresi ukugijima ulula ngofuna unumber one. Nxa waso number one uzilayo vela kuhambanga kuhle, sure uzaba ngumuntu onjani nxa usuka njalo. Abantu babafunde ukuthi bona nxa into iphumile ngendlela engasiyelele ekhangelele ngayo bakuvume babathi gracefully accept njengaloko engakwenzayo mina phelanda kampompoma constituency ngemva kwakho konke loko engakwenzayo la. Kodwa ngingaphikisa ukuphuma ekhethweni bekhetha ijahalelakomoya e-challenge angizange ngithole ngisila kumbe sezani ngavuma ngathi hhayi intando yabantu mina sengihlala phansi ngelele-ke u-Charles akagijime nathi le button le lami labafuna ngimsekele khona ngizamsekela noma engo-MDC nangezanupf. Ayizoseli ngingabhala nakuwo-Twitter nakuwo-Facebook konke lakuyo personal into zala ndoda nxa ubona sokunzima nguya mina lami and the pillow of knowledge is that we need the number of our every end of the day. Sifuna abantu bethu bahlale kuhle ekulana nabo babukeli.
Ungaba xwayisa uthini abantu be-MTC ngakhona ukuke isinqumo esithethwe umthetho ndaba kumele benze
nxa uthamisa epopular ezikleni yadi ngakayenze into efaneleyo athiye njengokuthoko umthetho ndaba babiza icongress njengokuthoko umthetho ndaba nalana utaziwazinozelano yabe ngu-s g kabiza icongress angavithamisa ayemudla umakhuba eseyafika abe sesiba-ke ilida yenzithi epheleleyo engelakungundengundi ngaloko okhona kathena isesimbo zozathi kanti nxa uvele ukwazi ona upopular uyakusesabani khona ukuthi wenza into plani sithi kona rule of law landela phela umthetho umthetho uthi kona awukho lapho okhona ngendlela eqondileyo so lungisa ulungisise ubuyele kuhle kuhle angahle abantuamthethi hayi okay iso ndaba sikhulumile ngiyakuvumana kwana hayi asabenze ucongress dazazonzela ngathi ngu-s g zizicongress ndeta bayezizicongress afika azinda konakade anisabasho into enhle ngaleyo
umnumzana Joseph Chuma ngumsekeli webandla le-ZANU-P F sixoxelaye ekobulawayo abalandeli bebandla le-MTC bathi kuyamangalisa kakhulu okukhulunywa ngabasekeli bebandla le-ZANU-P F ake sizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla le-MTC ekhuluma ngodaba lolu
savela sakutsho kusukusela ekuqaliseni ukuthi izanu injongo yayo ngeyokuthi idilize amabandla wonke aphikisayo kusukusela ngo-1987 beze beginye izapho umbono wezanu yokuthi afuzange iphikiswe izanu iyakwazi ukuthi yona kayenzelanga lutho olumangalisayo abantu bezimbabwe nabantu bezimbabwe babefuna ukuthi bebuswe ngomunye umbuso otshiyeneyo so ngenxa yalokho-ke bazama ngazo zonke indlela ukuthi bedilize i-opposition engabi khona kwakhathesi abala enye i-opposition ngaphandle kwe-opposition ekhokhelelwa ngoba kuchamisa so bona-ke ngokubona kwabo ukuthi sibisikile bekwanise ukuthi bephile beyizanu bekuhulumende kuze kuyefika ku-2023 kufuze ukuthi bedestabilize i-opposition nxa bengasakwenzanga khonokho kusho ukuthi abantu bazasukuma bangasukuma abantu besesiye esitrikini ubukhokheli bayabelawo obuvela ku-opposition yona leyo okuyikho okungafunwa yizanu
masikhangela-ke bona bakhanya ngazani bathi uchamisa kasuke ngoba kathesi sokusobala ukuthi ngazange angene ngemfanelo esikhundleni lesakiso sona so khonokho-ke ukukhuluma kwabo khonokho kini kutsho nxa usukhangele sibili usujula sibili akutsho ukuthi kumbe bafuna ukuthi lina ligcine lidinga umuntu abamfunayo
baqalisanga kathesi kwaqalisa ngabomathemabanda bakukhuluma bephuma nakuradio naku-TV bonke nabomswangwa bonke nabochikwenga besithi bona ngabe kuthiwa kuyangena uzibani uchamisa ngiyophambanisa i-NDC anti yabona ukuthi khonokho gift kuyafana nokuthi umakhelwana edayi lapha ekhaya lapha kumakhelwana unkosikazi lwana kayisiye nkosikazi ofuze abe unkosikazi kamakhelwana wami kanye ibe yimi engakhethela umakhelwana ukuthi ikosikazi lakhe ngakube ngubani so-ke izanu laphana kusobala ukuthi bona bafuna ukuthi bethi thina kasikhiphe umuntu abangayisibo abamfakayo ngumuntu wafakwa yithi njalo njengangiye ngumuntu wafakwa yithi uyakhitshwa yithi hatshi ngezanu izanu kabayenze nje khonokho akuyikho abatshontshela khona ama-election batshontshe ama-election besithi bafuna ukuthi befake umbuso omutsha bafuna ukuvuselela umkhono bafuna ukuletha imisebenzi yikho esikukhangele ukuthi bekwenze bethiyane nathi ngoba thina sazifakela umkhokheli wethu nguye umkhokheli esihamba naye awungeke watshintshwa ngasemadali ukhuphe abamfunayo ngubudouglas monzora amfunayo hhayi mbona ngani bangabathatha bebaphe izikhundla kuzani khona ngale
ye bona bathi phela linganza khona okokuthi liqhubeke langekhongorosi yena ebuyayo labo selephula umthetho bakhuluma phela la
hhayi umthetho bona abathi uyabe wephule thina kasiwazi ngoba anti yabona ukuthi i-judgment yani ungayikhangelisisa kuhle yakhanya ukuthi yabhalwa ngumuntu owaphuma lo khuphe oku-m d c t thina kasikho ku-m d c t thina sasuka kudala ku-m d c t saba leyethu iparty ukhuphe waphuma laye wathi ubaleka lebizo ethi i-m d c t uyakwazi ama-election adlulileyo thi nisimile saba i-m d c alliance so ukuthi umuntu ehambe sithi yena uhambise court umkhokheli we-m d c t hhayi asikwazi ukuthi abe sitsho bani ngoba wethu kazange nje velele ngumkhokheli we-m d c t ngu-m d c ngumkhokheli we-m d c alliance and khathesi siya kucongress icongress yethu yiyo yakhetha umkhokheli bethu asitshelwa ngamakhothi ukuthi senzenjani
umnumzana prince Dubeko Sibanda ngumlandeli webandla le-m d c elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa Sixoxela eseHarare. Nanku kwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namuhla. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi abaqondisi ababili bohlangothi lukahulumende olubona ngezemigwaqo olweZimbabwe National Roads Authority sebejiye umsebenzi ngenxa yobukhohlakali obusendaweni leyo. Ababili laba ngobebambe isikhundla somqondisi weZinara uNkosazana Madeleine Mujokoro lobehlolisisa ukusetshenziswa kwezimali uMnumzana Shadrack Matengabadza. Sokubotshwe lezi sebenzi zeZinara ezifika phose amajumi amabili okucatshangelwa ukuthi zantshontsha imali njalo zazifumbathiswa ngabantu ababedinga amacence ezimoda. Uhulumende uthi ukubotshwa kwabantu laba kuveza ukuthi kunenge okwenzakala eZinara lapho kulokubukhohlakali obumangalisayo khona. Kusanda kuvezwa ukuthi iZinara ibihlawula abanye abaqondisi bayo imali enengi yokulungisa inwele lokuzilolonga ngemithina yakulezinsuku ebizwa ngokuthi ngama-gym ngesilungu. Iphephandaba le-The Standard libika ukuthi uMnumzana Kembo Mohadi lo-retired General Constantino Chiwenga abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa bahola inkulungwana ezilitshumi lane zamadola $14,000 ngenyanga. Libeka ukuthi lokhu kuvezwe emaphepheni asemthethwandaba afakwe unkosikazi Tambudzani Mohadi osesehlukana loMnumzana Kembo Mohadi. Unkosikazi Mohadi ufuna ukuhlawulwa imali yesondlo uMnumzana Kembo Mohadi efika inkulungwane ezilijumi lantathu zamadola ngenyanga $13,000. Akwaziwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uhola malini ngenyanga. Uhulumende uthi induna uFelix Nhlanhla Mangwe Ndiweni ukhulume kubi lentethele izindaba ngokuthi amazwe entshonalanga kumele afakele inkokheli yebandla leZANU-PF ezinye izijeziso zenotho ukuze ibone ukuthi konke lokho ekwenzayo kwele Zimbabwe akuqondanga. UMnumzana Nick Mangwana okuhlangothi lukahulumende olukhangelane lokwethulwa kwemibiko uthi izijeziso zenotho lezi zibhidliza ilizwe leZimbabwe. Lokhu kubikwe liphephandaba leHerald. Iphephandaba leChronicle libika ukuthi ilizwe leZimbabwe lisanda ukuthola izigidi phose ezingamajumi amathathu amadola $2.7 million ekuthengisweni kwendlovu kwele China nakwele Dubai. Indlovu iyathengiswa ngemali ephezulu yalethela ilizwe leZimbabwe inkulungwane ezedlula amajumi amane amadola $41,500. Kwamanje-ke sonke isikhathi senu phela siyakwazi ukuthi kumele lilethe phela imilayezelo etshiyeneyo lisebenzisa iWhatsApp kunombolo ethi 0120246530318. Ake sizwe ukuthi abanye benu batheni namhlanje.
Benjani, thina siyaphila. Hhayi bakithi, sesiphila nzima lapha eZimbabwe shuwa. Amafutha kambe nxa se-R85 lapha emakhaya, ichukela siyi-R70. Siphile njani? Kanti kuyenzakalani sibilelizweni leZimbabwe? Yike sakuvotela yini bakithi? Alike lisincede sibile uhulumende lokhona. And lapha emakhaya abantu benkosi sithwele nzima, sinatha amanzi edamu ale doti ale zibungu. Lokuthi kuyenzakalani? Asilazibhorani lapha ekhaya iplamtu. Singabantu abadubekayo bakithi shuwa, asikwazi ukuthi siphephele ngaphi. Siyenzeni kanti kuyenzakalani sibile emakhaya lapha? Siyabonga.
NginguFidelis Ncube, ngiseBotswana wakwakhathesi, ngisebenzele eBotswana. So kade kulo mamazali, umamazali behlala estendini sethu eplazini okuthiwa kuseFox. I think kungaba yi-10 kilometers or so usuka khona, nxa usuka emganwini usiya khona emadokoti Street. So incwadi le engiyithumezile ngikhula liyibonile enikezwe ngamapholisa kuthiwa funded by mhla ka-15 sibe sesisukile endaweni nale ukuthi indawo leyo sasiyithengile kulo waba kuthiwa ngudube owayesinika indawo leyo. Kukhanya ukuthi wayetshiyelwe likhiwa iplazi lelo. Sesilesikhathi sibile ama-8 years to 9 years hlezi khonapho. so sokuthiwa mhla ka 15 sibe sesisukile sihleze okungekho emthethweni. Yikho ngithi bengicela ukuthi nxa studio 7 senelisa asi-investigatele ukuthi vele kuhamba njani ukuthi sikuzwisise kahle kwinto kwangikhona. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani sizwe sikamthakazi, sizwe sikamzelikazi kamashobana okhulumayo ngupholi umfaka amasuku bhansi etsholotsholo embi yakhona inkomo zakhe ngiyazishiya ziphuza ziphushane emaklebhini kwaze phela umfula ngithi ugwabaza yabuya awubamba amazi. Bakithi okusenhliziyweni yami okungihlupha kakhulu yindaba yebhoso, kwenzakalani kwakhalanyoni ini kwezikamashobana, kwenzakalani Mthwakazi, vuka Mthwakazi silungiseni le ndaba sibone ukuthi singaphuma kanjani kuyona. Nanti phela iqembu lethu lidlalela emsileni welogu yeligi yasekhaya eZimbabwe. Ye, kanti inkinga ekuphi sizwe sakithi? Nanku phela sisiba namahloni sizwe zahlekisana ngathi iqembu elikhulu kangaka kambe shuwa. Abantwana bakababa yiyo nje into emphathisa ngamahloni futhi enithelela inhliziyo yami bebuhlungu kakhulu izihlobo zikaThixo. Ye, hayi okunye ke hayi into zomhla wasiyazeka zidlule. Kodwa-ke nanku phela isizwe sakithi bakithi sitshona sisiya phansi, kuqhubekani kanti kwenzakalani eqenjini lakithi-ke elakamthwakazi i-Highlanders ibhoso ngenkani ichila moya.
Linjani? Mina ngingumoyo owesilobela. Uhlupho lwami olukhona ngikhala ngalabo abathi abantwana besikolo kumbe umntwana angatshayo. Thina ukukhula kwethu sakhula sitshaywa, yikho namhlanje siqondile, yikho namhlanje silezindlu ezimileyo. Singakhangela udubo lwabantwana soluyandile kathesi, ngakhangela koBulawayo la kunsuku eziphelileyo kubotshwa abantwana abangu-130. Yindaba naleyo eyalethwa nguhulumente yokuthi kuthiwa umntwana angasatshaywa, umzali ungatshaya umntwana sofanele uyobotshiswa. Mbona ela kusasa labantwana mina liyabe lilahlekile. Bona abantu abajonjalo bona bakhula ngalesinesikhathi sabo bakhula betshaywa, befundiswa betshaywa, beqondiswa indlela. Namhlanje ngezwa lotwa umkhulu walokuzento othiwa uDiwa Mavinga, ngezwa isihluleka layo ukuthi aphi incazelo eqondileyo ethibile engasetshenziswa ekulayeni abantwana. Ngezwa igagaza, akula ngenye indlela engalayo abantwana ngaphandle kokuthi umntwana ayethuselwe atshaywe ngoswazi. Kufanele kusetshenziswe uswazi ezikolo. Mina owami umntwana sibili ngiyalengiyani ngayatshela umbalisi ukuthi owami umntwana akatshaywe ngoba thina yikho sakhuliswa ngakho, savela sakuthola kukhona. Lokhu okunye okuyimithetho sokusiza labantu othi umuntu akucabangileyo esendlini yakhe ebuye efakele athi sokungumthetho okwelizwe lonke, akamboni kuhamba. Ngoba bona balaba abantwana nxa bengafuni ukuthi ababa abantwana kabatshawe lokhu zikabalwe lapho kabavimbela ababa abantwana. Ngoba thina bethu abantwana sifuna beqonde njengathi kathesi abantwana kuhamba bedakwa benato okudakwayo loba phambi kwabadala babhemimba nje abasayisabi ngoba umzali kasenayintsho amandla. Amandla sephomba ukuthathwa ngumthetho, sethathwa nje ngumuntu ocabangileyo ukuthi yena ufanele ayenze lokhu abe kuthathe kufake ebantwini. Sokusisinda thina abadala okunye okuyimithetho sokufakwa, sisakuzwisisa ukuthi ngokuyimithetho okuqondileyo ukuthi isizwe siyakheke kumbe sokungokuyimithetho okuphoma ukuthi asazi. Ngoba isizwe sakusasa angiboni lapho esiya khona xa singahamba le mithetho enje. Umthetho kawuvele ube ngumthetho oqinileyo oyamukelwa ngumuntu wonke, ayikho nto ube ngumthetho womuntu ozifakela wona ahla uqinisa ahla athi yikho sokufanele kwenziwe ngabantu. Amboni, and mboni umthetho lowo ungabuye ebantwini, singawala, asiwuvumi umthetho lowo njengalo. Ngiyabonga.
Ye, siyabakhulu-ke labo abafisa ukusithumezela imilayezelo yenu. Lisithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 011-202-465-0318. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Ilizwe leMelika leChina aqhubekela phambili elwisana ngokuthengiselana impahla. EleMelika lisanda kukhuphula intengo yempahla eyenziwa kweleChina. EleChina lithi lalo lizakhuphula intengo yempahla evela eMelika. Kube sokusithi-ke ilizwe leSaudi Arabia lithi libulele amalwecatsha afika phose ijumi esabelweni seKatif. Ilizwe leli lithi amalwecatsha la abefuna ukuhlasela wele iSaudi Arabia. yes nxa sisigangela ke kwezi ezihambelana lokwemelika lamhla sixoxa lo nkosikazi Sithabile Dube ohlala eGeorgia khonapha-ke kwelemelika.
Ngivela eGwanda lapho engidabuka khona kodwa ngendele eMbelengwa.
Ye, akusitshela ukuthi ungaphi khonapho ke ma?
Mina ngiseGeorgia eDouglasville phansi kwe-Atlanta.
Kunjani khonapho?
Hhayi, kulungile nje kuphela ukuthi sikhumbula khona ngasemva. Njalo izinto nxa uvele ngowenye indawo uyajwayela kodwa ezinye wazijwayeli. Ngamafitshane ngingathi kulungile.
Kodwa kunjani ukuhlala elizweni leli leMelika?
Akulula, kufanele uzimisele. Ma wabuya ungutishala ungazikhangeli ukuthi uzaba ngutishala lapha. Ma wabuya ungudokotela ungazikhangeli ukuthi uzaba ngudokotela. Uzangena phike ngumsebenzi ozawuthola.
Ye, siyabona ukuthi imisebenzi vele itshiyene kakhulu njalo abantu bayazigqaja ngemisebenzi yabo. Kwenziwa kuyini ukuthi kukhanya abantu bezigqaje nje ngomsebenzi loba nje abanye abantu bewezisa kwamanye amazwe?
Bazigqaja ngemisebenzi yabo abantu. Abanye bayabe sebehambe baya phambili baba ngonesi abakhulu, baba ngodokotela abakhulu, baba ngabatshayeli bezimoto ezinkulu. Abanjalo abazuze imisebenzi ephezulu, hhayi, bakhanya bayazigqaja, abanye abazigqaji. Kube lalabo nabo abazuze imisebenzi enjengokuthi bagezise izindawo, okunjengokuthi ngingathi housekeeping, kumbe ngithi abancedisayo kwabagulayo. Abanye bazigqaji, abanye abazigqaji. Babonga ngoba bekwazi ukuthi lapho abavela khona kube kuzima.
Singathi ongani kuzima kakhulu ukuhlala kule Melika kuyini?
Kusendaweni yokuthi ubhadale lapho ohlala khona. Akula kusasa, akula nini. Nxa sitshaya isikhathi bhadala. Njalo obunye ubuzima lapha eMelika yimpilo. Nxa ungawelwa yikwehluleka, ukugula, ukuya esibhedlela, hhayi, kuyabiza. Kube sekusithi nxa ungela insurance kukudube kakhulu. Nanxa unayo insurance esikhathini ukuthi nxa ungelatshwa besibekhangela ukuthi kwelapha kwakho kubathathe isikhathi esinganani, kumbe imali enganani, imithi yakho inganani. Nxa ususiyathatha imithi kumbe nxa usubhadala ukuhlala, insurance ibhadala okwayo, la usubhadala futhi ukuthi hayi bo, kanti insurance ingene ngaphi, kanti njalo iyabe ingenele kodwa-ke imali ibe phezulu. Lokhu sithi yi-copay.
Ye, akufani lamanye amazwe aseduzane anjengeCanada, kumbe lamanye aseduze khonapha?
Angithembi ukuthi kuyafana. ECanada bathi ezempilo hayi kuchiphile.
Unkosikazi Sithabile Dube udabuka kwele Zimbabwe, sixoxela eseGeorgia khonapha-ke kwele Melika. Kwamanje othi siboneke ukuthi abantu bathini khonapha-ke kufacebook. UPamela Khumalo uthi MDC Alliance baliqembu elimi lodwa kodwa basebenzisa impahla ye-MDC. Sike sizwe-ke kuthiwa-ke silobaba lapha ecingweni, sike sizwe ukuthi silobani babhekisipho kunjani? Ngiyaphila kakhulu, uvuka njani kodwa? Ye, namhla sikunika 1 minute sibili, ukubona njani ofuna ukukhuluma ngakho khonapho. Andifuna ukukhuluma ngeposo.
Ya, abathenga ama-players laba bantu.
Uhamba njani kodwa?
Abathenga ama-players, everybody players. Badlala i-game bayazi i-game grand. Then the only thing amele bayazi everybody players.
Yikho ngazani ukuyahlupha, eh?
Ya, because uma ungabona umuntu ongaperforme right, I mean, umele umkhamise ku-reserve side, then buy a good player. Ezitantozoni zaba ku-relegation of it.
Ukuthi ingarelegatwa yini kamatshoba?
Ya, iyayehla. Ofuthi abantu bazobona njengamanje abantu bayinvete i-ground. So it's not right. Yeah, the best thing is, Matinda is not wrong. Matinda is a good coach, was a good player. All those players ababedlala, they can help the Islanders.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke Bhekisipho, isikhathi sakho 1 minute sasitshayele. Sibongile kakhulu baba.
Okay,
okay, bye-bye. Sizokuthiwa silo munye ubaba lapha ecingwani othi ngisithini lobani. Kunjani?
Ye, kunjani Sidubu, sibuthi sizokhuluma.
Ye, akuphosela kho 1 minute exactly, ngamafitshane. Ubona njani okwenzakala kuphosa?
Hayi, hayi, yasifisa isithunzi, kodwa mina bengisacela ukuthi bonke abantu abadala mhlawumbe nalaba abazodlalela ibhoso babe behlale phansi behlanganisa amakhanda uma kufuneka izimali kuzanye ukudinga izimali iqembu elikhulu kangaka ma kuzothola iyadlala ehlathini kuzoba yinto enjani kodwa
kungalunga kodwa ye kube hhatshi
hayi kuzolunga nje kufuna nje ukuthi kuhlabe phansi kube nomcabango ojulileyo kakhulu ngayo ibhoso liqembe likhulu kakhulu lelo vele kungawusa nesithunzi
selizweniempela
ma kuthiwa iyayilenda
ye siyakuzwa kakhulu hayi sibonge kakhulu ungadini lokusasa esikhathi duba
kulungile
ya okay babayi siyabonga kakhulu ke abantu abangenileyo khonapha-ke emsakazweni wethu kwezomculo lamhlanje wothi sizwe ukuthi silobani sibona ngazani silo Charles Banda uCharles Banda sibili ngwesunduza nanguke uCharles Banda akele muzwe
empileni yami ngikhethiwe enhlizeni yami kuzohlala uthando lakho empileni yami ngikhethiwe enhlizeni yami kuzohlala uthando lakho thando lakho thando lakho thando lakho
igama lami ngu-Charles Banda ngisuka lapha emagwegwe ngazalelwa koBulawayo khona lapha ngo-1987 ibizwe lami lwesteji ngumahlaba ngalithathela kuba bami the late Simon Banda the pioneer of imbube the founder member of Sunduza Dance Theatre okuthiwa yisunduza poet kudala so mna the sinesebhethele umsebenzi ngikhuka ilegasi yakhe kathi lami sengifunde okuningi ekusebenzeni kulokhu bengangayenzi into zokuhlabela ngikade ukwenza ngo-2013 after ukushona kukababa wami yikho lapho ngaqala khona ukusebenza khona into zama-art
ndiwe chikhondichanga ndimakukhonda ini ndifuna ukhalezanga ukhale pamtima wanga chikhondichanga ndimakukhonda ini ndifuna ukhalezanga ukhale pamtima wanga
empilweni yami ngikhethiwe enhlizeni yami kuzohlala uthando lakho empilweni yami ngikhethiwe enhlizeni yami kuzohlala uthando lakho thando 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 lakho
mina kathesi ngi-artistic director kuSunduza Dance Theatre yimese ngiqhuba iSunduza last year sike saqhuba umsebenzi omkhulu kakhulu esikuthethe sawuhambisa e-ground town e-Eastern Cape kuthiwa yi-National Arts Festival sahambisa i-second production okuthiwa ngu-Voices from the Rock ekhuluma ngematopo kanye loBulawayo
ngaphandle kwakho sithandwa sami uwe nguwe 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 kuphela some people jealousy balomona balomona some people jealousy when my baby
empilweni yami ngikhethiwe enhlizeni yami kuzohlala uthando lakho empilweni yami ngikhethiwe enhlizeni yami kuzohlala uthando lakho thando 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 lakho
kathethi sikhangelele ukuthi sihambise i-production okuthiwa The Adventures of Robert Moffat. Nayo it's a historical production adapted from umajari zikarobert Moffat ku-National Archives of Zimbabwe. So lo msebenzi sikhangelele ukuthi siweze next month mhlaka-26 June sabe sikhona le e-Cape Town National Arts Festival siphefoma leyo show.
Yes, siyabonga kakhulu ke salethulela ihlandla lesibili kusasa singake hlukani ngothi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje ibandla le-ZANU PF lithi uMnumzana Nelson Chamisa kumele aphume esikhundleni sikamongameli webandla le-MTC kodwa ibandla le-MTC lithi kuyamangalisa ukuthi i-ZANU PF idingani ebandleni leli siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje olivalelisayo uKipps Dube.